Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umanji weHarare uFeres Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala elethesa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapassport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachuma amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangothi olubona ngayo zabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanji weHarare uFeres Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abachuchisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwayi. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elaliseteswa intatheli zindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fadzai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TCCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wathotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCCC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu bakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSkhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizo ezilamacala ezivuze zibe sejele ezigoqela lwane esabona efuna ukuthumba uThakhuzwa Ngazuri umkhokheli we-UT ye-TCCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangeleke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwananzi?
Icala leli ngokuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSkhala elikhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abala choice bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho bechitsha la emakhothi besenzana kulabo fakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele ke khona kwabamethela khona sikwazi ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Nxa likangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kwini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo ke ababephikisana lohulumende abangathandwa nguhulumende weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena? Kungalanduchamisa nabantu.
Baba lokho singeke sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa bahlukuluzwa bathona behlukuluzwa. Ingathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa owedlula abantu bonke ubaba uChamisa ngoba ngumkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu nguhulumende weZANU-PF lo baba uSikhala laye uyahlukuluzwa lami nginje soya kwathi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1,000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bayatshawa honorable James Chidakwa abanye bacatshile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikokasikhala kuphela kuhlukuluzwa kobukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo Mnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebheli era sisake sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona uSikhala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli ibheli yabuyela ama-conditions ithina akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza ngokona wabantu engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele kukwaziwe ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udabana-ke kathesi luba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethwendaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe ngifisa ngabe umthethwendaba uyenze umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa kuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibheli kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala akhe kabambi kunokuthi bayelokhu emgcine waphana yisisifiso yabona esilo muntu wonke ngoba lokhu ngikusholo ngoba anti abantu abaningi sebona ngantu asho yi-political persecution kukanti-ke akulanilezepolitiki lokhu
yinto
nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokhwana sithi khona ukuzaba yi-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka uyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba u-honorable uSikhala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo kona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho oyenza umuntu aphiweni i-bill leyo so kodwa sithi bona ngabe umthethwandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami nginje ngbuZANU-PF kodwa ngiyakusho konokuona kumele ngabe umthethwendaba iyenze imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khonalo ukuthi indlela abaphatha ngayo ingani it's a bit slow kodwa ngabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into kuhle ngiyazi kangiyazi sisi ihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili, $120, i-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamachumi amahlanu, $150, kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi ipassport yenelise ukungena emichineni ngokuphangisa i-quick response code. Ogoto agulo munye otele Studio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale $190 hathi $150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo $150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport okuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Into kumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapha afuna ukuya khona, vakatshela kwamanye amazwe lapha angafuna ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nxa sikhangele umkhonomo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ufuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So nama passport intengo zawo zikhwela, thina abanye kade sikhayela ukuthi ngcono ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sokuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa, lamanye amazwe asingcelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutokuphambanisa isefithi yabantu ngoba kudabula lapho lapha kulama-risk abantu abahlangana lawo. Kubanila nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayeneleyo. Urhulumende weZimbabwe ngabe bethina besikhangela ukuthi uzawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zamapassport ukuze azole amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule building ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabwe afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela amapassport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga amapassport bephuma buthumuthumu elizweni?
Isizathu ngathi zimbili. Umkhonomi ufile, ungathi kawufanga bawubulele ngoba kawusele wodwa. Nxa sithi umkhonomi ufile kwanto siyawuswela ukuthi umkhonomi bekumele uphefumule, wadonda ukuphefumula. Umkhonomi bawubulele ukuzama ukuphefumula, kona bawumklinya, bawubulala, akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu ingani izigqili, ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadalwe layo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela ma-services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed, ngoba it's even free of value, ayinancedo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuChairplazini leyomvutsha elise umguza eMatabeleland North, umnumzana Ernest Puseti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emiswe phambi kwedala likamantshi wakobulawayo edinga ukukhulula ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. I-Studio 7 ixoxa nomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Dube.
2002 that place igazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land etimvuthwa farm and rege. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And even in the case of law, we've been talking about Sarako state land. Even the state, even the ministry now,
Sike saxoxa ngabanye ngodaba lolu abakubulawayo nje besithi hayi pho njengoba umnumzana Fletcher obephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lo mhlabathi yiziphi indlela elifuna
less than 900 something hectares. Indawo leyo uyalima ongamatamatisi indawo encane nje okuyingadi anto futhi minza abantu ababuya abafakwe endaweni lo bazabe loku belima la suku kuqala phela ukuthi ilendi igazet even amanye amalendi ayegazet agazetwayo ayeproducer yena is not an exception ngoba uyabona ukuthi osekusenzakala khangela abantu abamnyama babotshwa lapha kuthiwe khona bahlala ku gazetted land state but yena akabotshwa ngoba likhiwe uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu ngayo kuthiwa kathesa abantu nalabo abakhona ababotshwa labo ngayo kuthi akula issue but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze kugazetted land omunye umchiye
ye kulolunye udaba olungenisile lapha abanye njalo esixoxela babe besithi hathi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi
usikho qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umnumzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kulento ephambani sesingenisa i-politics kulo akasuka ngapha sebeletha abantu abangayo abesishoneni sebebuye ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelishona igazileli ngelendi lokho asikungenele but asikho siqiniso ngoba sikhuluma ngabalamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyo mvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzela umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onetha kakhulu lapha kobulawayo ngoba lo umlimo owaziwayo umlimo oqotho umlimo obesinceda ukuthi angenisa ama-vegetables lapha kobulawayo iqonda kobulawayo kodwa sizwa usiziye kathe sokuthi sokunabantu asebesithe emaceleni bethi bona nabo sebefuna ukuhlala phana makuze ukuthi baqinisa ukuthi balamaphepha into esiyikhale ukuthi abantu akuyiwe emthethweni indaba lezi ekhuluya emthethweni kodwa kungakhonakala abantu asebebuya laphana befika befuna ukusebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana kuyinto ongabhalanga siyivumele njengesizwe senesho ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathe siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhayibhla kweze-investment but eqinisweni kathi bona umaziphathwe njengalowo kutho ukuthi la ma-investors azoza kuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha kuthiwa yi-insecurity nesikhiwe ukuthi kungahamba njani elizwe enza fika nxa sengiqhalise ama-bhizinisi ami ukuye abanye abantu baqalise ukuthutha ngalani so-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncedisa abantu labana namapholisa ayezimbabwe ahambe ayebona ukuthi aba bantu abafuna ukungena ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti nalekele ekhoti ashi ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni
sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo umhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ingumnyaka nalowo ususiyaphela kwincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba
uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekile incwadi eqakathekile ngomthetho oqakathekile kodwa ufube sibala nezimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la ezimbabwe siyafaka umthetho sine sihle kuwulandela so ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandeli sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana but uthibo ukuthi kubhaliwe kubuye abanye abantu abanamandla ngangikhuluma ngamandla ngikhuluma ngabantu be-political power okuthi ngenxa ye-resort yena ule ngxenye kumbula esikhundla ebandleni elibusayo abe sefuna ukuthi ayenze intando ebantwini kulokushubhayo so sathi umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke ngoba ungananzela owenzakala embutha laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abaphika kwamfana befuna ukungena ngenkani asibo bantu bakithi lolima abalikhulumayo solwa la asolinalesindebeleni abantu abakhanabe kwezindawo eseyabe sikuthathela abantu khonapha khonoko kuyiko kuhlukumeza abantu okwenza singathi abantu asithuli njezimbabwe yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikiwe namandebeleni kule nto okuthiwa yikubantu lwabe simajanization yiko khona kwakho futhi bona abantu abantu abafika laphana besibakhaya namavidio abhoda abakhulumi limi lesindebeleni so basuka hambe kufunda uzohlala khona into ezihlukozene so sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngofulesh bahle bale usebenze khona bana bona abantu abafuna ukukhetha ngenkani bahle baboshwe bamiswe eceleni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations, umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangotho olubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Gumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele i-Israel edale likhulu elomanyano omhlaba oweUnited Nations isithi ukuhlasela kwebutho le-Israel kungumbhuqazwe. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlando wokuma lamalwe cacha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo se-South Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine, njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi ibincedisa ikakhulu i-ANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi pay back to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi kwedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani? Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kuthi la isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel. ngokuthi iye kuma iPalestine. Nxa kulengxabano ekhona kujalo ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela leluhlangothi kumbe kasisekeli leluhlangothi. Ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujalo ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapho. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israel layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele uba engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba?
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhangela ihlanganiswe njenge-NATO kwi-United Nations kujale ukuthi kwenzakala okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa. Kodwa kungela msebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhalajikelelo webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sisebenza ngapha livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje okwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year. Bathi exactly 12 midnight usithi 1 January basithihaha ngamabhomba kancane nje kodwa hhayi akubanga lo monakalo. I think baphosa kumbe bafika 27 kanje kodwa hhayi awayenzanga monakalo.
Ye, akusitheleke ngenhlelo zakho nje oziqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzelwe abantu khona ngalezi baba?
Okwamanje ngibhekane lomndeni wami kuphela. Bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi kodwa komndeni wami kwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo okwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza kunoko kwenzayo khona ngapho kule Israel. Nxa sisikhangela sibili umsebenzi ngwakho.
Khona ukubanzima kunzima babudube ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngelokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi kuba yilebhara. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Inkinga esibhekane layo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
ubususela be-Africa.
Uzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolulimi oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo uTabo Kancube, lisale.